tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 7 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyanabela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokugula, abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Kuluma kandi namhlanje isinikwa sesiku-$8 kwezindawo lapho esishiphe khona i-$7. Kuluma kandi intengo yamafutha ikhwelile.
Ibandla le-MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobuningi ekutshengiseleni kwalo esitaladeni ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze, ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bashintshane, kodwa umlutshwana lwalo umuntu.
UZulu weMatopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uZulu weZimbabwe kumele aphatheke ngobuningi kuhlelo lwalo lokutshengisela ngokuthula ezitaladeni zeHarare ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Ibandla leli libikele amapholisa ngenjongo yalo ngomvulo. Amapholisa wona abikwa ephange alivumela ukuthi liqhubeke ngohlelo lwalo. Lanxa abanye besithi bazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, abanye bathi kabasoze bazihluphe ngoba kungasoze kubasize ngalutho. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ngolwayo uhlelo lokutshengisela phezu kokungakhwezwa kweholo lezisebenzi kanye lokudilika komnotho. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso le emhlubulweni weWestern Region umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyanabela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokugula, abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Khuluma kandi namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezindawo lapho esishiphe khona i-$7. Khuluma kandi intengo yamafutha ikhwelile, is almost $10 per litre. Akuna nto ebambekayo, uthukela wonke kukhwelile. Singathi thina khona okwethu kuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke. So abantu kulokufuthelana, abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile, kuthi labo vele abanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petroli ikhwelile and abantu abasagadi. Kuthi abona ababagada amabhasi la e-50 cents, amabhasi akhona abantu bemalayini akhona ayisabeka. So akula moright abantu bafuthelene. So ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini. Siyakwazi ukuthi abaye bengayo bethi ngxa-16 kodwa ngokunxa sinanzela umumo kuzisebenzi lobanini ngenzakala loba kuyini, ngoba abantu bathi bona khathesi eZimbabwe ukuya emsebenzini akusabancedi. So ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelapho phonga ukuthi zi.
Lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenzi zithini ukuthi kuyewe phambili. Likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi?
Okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekukhulunyiswana labantu ngokuthiyana kwezigaba. Imbiko leyo ihamba isiya e-head office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebamba imbiko yonke. Kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu beyixoxa, abantu bafuthele nabantu uzwa besibona la khona ukuthi belitshene isikhonsata lingadlalisa isikhathi sethu seliphuzile. Into lengaliyenze kudala yikokusebantwini. So kusitsho ukuthi lanxa ngingathi ukuthi kwezindawo kwenzakalani, kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzwe abantu beyixoxa uphumuyele ukhale ku-social media sikwamanye ama-groups esixoxa labantu, akula muntu othule abantu bonke bayaxokozela bathi bona into leyo eyokuthi kutshengiselwe kumbe kuqala leyo msebenzi vele sokuphuzile. So ke abantu vele imbono ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafuna yini.
Manje wona umumo unjani? Sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe?
Wena well, iqiniso ukuthi umumo amapolisa yebo kambi siyabona ama roadblocks uyathi uvuke ukusenzwe nje ukuba ama roadblocks amapolisa akukhona lapha laphayana kodwa ke okwabantu kwesaba abantu wezabekoka bethi hayi sina vele ezimbabwe sasafa kudalonga sikufaya kuphi abantu bathondala bathi khona kwesifadi kwakho silohlupola ukukhulu abantu bazibangikhomsa omunye umuthi wakhulunywa ngujulia sizemuva le owathi yena amagwala afakanengi betulala olokufala engakafihli so ngokunjalo yikokhaa kusengqondweni zabantu uthi kadezi lo uthi ona uzesaba ngumungesabi pho ongahle kufanye kuphi njalo ana la amapolisa nalala ukuthi abopha abantu akhathele amapolisa afana naye lawo bafisa ukuthi ngando lezi yadiwa ngoba izitolo ezingena kizo amabhesi sakhwelile imijova le sikhuluma ngalo abakhatha khonapho so lawo bakhathele outhi engxele abo enhliziyo zapho ukuthi abantu abawaphuza bo lani lisilungiseleni so-ke ngibona ungathi hhayi okwesaba kathesi abantu sebefuqe baze bathi ngxa emdulini okuthi angisaboni bethibilika futhi ngoba abasafuqe ukwedlula lapha sebekhona so mbona ungawurisaba hhayi singakucabangi kakhulu abantu sebefike lapha bathi hhayi xa kuyikufa kube yikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu
umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo weZCTU emhlubulweni weWestern Region ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uzulu wemaphandleni emadopo uthi ubhekane lendlala embi kakhulu njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende emazweni womhlaba ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Iningi lithi okwenza umumo lo ube mubi kakhulu ikubhidlika komnotho okuqhubekayo mihla ngemihla. Uhulumende izolo ucele abakwamanye amazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baphathise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Elemelika lona lithi selitholele abantu abangu 360,808 ukudla abazakwabelwa kusukela ngenyanga ezayo kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Ustandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo wake waba ngumgcini sihlalo weMatopo Rural District Council njalo oseyisiphathamandla sebandla leUnited Movement for Devolution umnumzana Henry Ncube yena othi mubi umumo eMatopo.
Abantu abalakudla nalo umumbu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bapintshane kodwa umlutshwana lwana umumbu kudingeka ukuthi kungeze isisindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga totally especially imatoko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngithoswa nisifuya sidobhe lutho sidobha amahlamvu.
Kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubona ingane bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana?
Kuvele kuhlala kulohlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayathatha uhlangothi oluthile kungakhalekekile kumbe ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balempiza zemdeni and so forth but-ke into enginanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labantu abayibo abafuna ukudla kakhulu abagobileyo engathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very needy.
E-Mat South abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo.
Uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo anala uthi ukuphefumulo kutshengisela ukuthi ukugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kazilantengo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord eMatopo North bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphe zabo ezinye bazibuyisele emakhaya bathi kungcono-ke ukuthi bazigcine. Inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla lakho kukhona emadorobheni yebo kungabe kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengathenga besitha inkomo yakukhona khona lokho kodwa inzuzo ke ayikho.
Umnumzana Henry Ncube wake waba ngomgcini sihlalo weMatopo Rural District Council. Okwamanje uyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution lona elikhokhelwa ngumnumzana Love Momo yo. Ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseMatopo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulombalisi wePlumtree obhubhele engozini yemota ngesonto duzane leMarula ngemva kokubhewuka kwemota abehamba ngayo. Kulimale abantu abalishumi lambili kulingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende selobelane isivumelwano sokubhadala isikwelete samagetsi kunkampani yakwele South Africa e-Eskom ukuze ivulele njalo eleZimbabwe amagetsi. Lithi njalo iZimbabwe izahlawula i-Eskom imali engena ku-$890,000 viki ngeviki. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 nakanye labalaleli sithanda ukubonga ithuba leli esiliphiwayo ukubana sikhulume kusemoyeni yethu. Nantanda ukukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu maqondana le ndaba zemali yeZimbabwe. Kunzima lokhu ukuthi basisebenzisa imali engekhoyo bevalisa imali ezikhona ukuthi bayenze phela imali yeZimbabwe la ibe khona kunzima. So ukugcina ungasawazakali ukuthi siqonde ngaphi, sibambe ngaphi. Ama-ecocash angikhona aqansiswa imali kutshajwa amanye ama-interest. Bayisicela uhulumende lapha kangenela silungisele indaba leyo ukuze kuqonde. Ngiyabonga, ngicela ukungaziqambi ngebizo lamhlanje.
Hallo, ubalaleli leStudio 7 namu isibanda. Hey, bakithi lapha silo horrible minister of finance angikwazi the worst ever since useseyirodiza kwazi wayo sayongena kuZimbabwe. Hayi lo ubaba, hayi yazweli kalathando kalani izinto aziyenzayo vele izibuhlungu ngezokuzwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Angikwazi ukuthi umuntu lo ugcinelweni umthuli Ncube lo. Yabo.
Salibonani basakazi abahle. Siyabonga ukuthi sifonele basakazi weStudio 7. Elami engicela ukulidlulisa, ngithanda ukukhumbuza ikakhulu isizwe sikaMthwakazi sonke endaweni yakithi eZimbabwe. Izinduna, amasobhuku, bonke nje abaphathi bendawo yasemathebeleleni uRemangwe, yonke indawo yasesikhalangeni esindebeleni, ukuthi manje ngendlela engibona ngakhona ngibona ngathi sokusile kakhulu ukuthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bazama ukuthi beyecela izulu endaweni ezifana nabonjelele lapho kwakucelwa khona izulu vele kudala. Umsebenzi wezinduna ngibona ngathi zihleli phezu komsebenzi wazo ukuthi zikhumbuze abantu ukuthi ngesikhathi esinje sokumele ukuthi beyecela izulu. Abantu basesindebeleni babhuqabhuqwa indlala iminyaka yonke ilandelana, kodwa aba-organize ukuthi kuke kwenze usuku lokuthi kumbe abantu bazile oro abantu behambe wonke bethumela abantu babo behambe beyocela izulu njengesintwini sakudala kuyiwe nasegangeni kuyenziwe lokho abathi ulude ngesikhalanga kushiswa amathambo abantu beke becela izulu mpela linetha. Angazi ukuthi umsebenzi ongaka uma ngabe behleli phezu kwawo bathini, bathi indlala iqhubeke ibhuqabhuqa abantu or abakuboni ukuthi kule sidingo soneso ukuthi besukumele phezulu bakhuthaza abantu ukuthi wonke umuntu kahambe enjelele or bebekusuku olulodwa bahambe bonke abantu kuthethelwe izulu line. Kwakugidwa amahosana izulu linetha. Kathesi sokuthulile uthola izinduna kuhlanganiswa nemali yokuthi abantu beyenjelele namabele kube sokupheka utshwala bezinathela imizini yabo kumbe imizini yabo sobhuku okuyinto engekho right. Akwenziwa isintu njengesintu. Isizwe sakithi asibuyele emasikweni akudala. Bekele ukulandela izinto zegovernment le engafuni ukuthi into zamasiko ziyenziwe.
Basakazi baka Studio 7. Umgwaqo wenkaya madoda isimo sawo sibi. Lesikhathi esesele khathesi kubana siyefika, isikhathi sokubana izulu siqalise. Kube madoda, umgwaqo wenkaya lukhalo lwempolompolo, lukhalo lwehlabusi. Ovele ungumbundu wembambayidla, nxa uhamba ngemoto encane uyaganxela. Ibhasi kwezinye indawo sezigijima endleleni yezinqola zithiye okuyithara khonoko kulukhalo lwempolompolo phezulu. Ake likhumbule madoda ukubana ibhasi yabe layitshe umthwalo phezulu. Nxa ingasekho phezulu ethareni isigijima eceleni lapho kuhamba khona izinqola, kutshotisa ukusitsho ukuthi izinqola kazibuye phezulu kulolo khalo lwempolompolo. Amabhasi agijima eceleni lemoto ezincane. Izimoto ezincane ziyaganxela emgwaqweni wenkaya, especially kuyena i-straight point yase-cross matapa. Akuhambeki mbala, kunzima madoda. Angisakhulumi-ke ngokuthi nxa ususiyaba ngakubo nkaya kumbe mhlawumbe usudlule enkaya usiyakubomathetshaneni usiyakhonale kubo siyadodoba, umgwaqo kawukho madoda. Ibhasi phezu kwemgwaqo yiwo kwakuthwalwa umgwaqo webhasi kayisekho. Ibhasi gijima lezikotshikara endleleni, izikotshikara kazisakwazi lokuthi zihambele kwelipi icele ngoba amabhasi kawekho phezulu. Urhulumente omutsha madoda wathe ngena wathi uhlupho lwemathebeleland le-mat north le-mat south lonke uyalwazi, baza kuthi baprioritize ukubana babonti baqhuba inhlelo ngokuphuthuma ngoba lezi zigaba zisalele emuva. Kodwa esesikubonayo khalesi lulokhu kuyikhonoko komgwaqo wenkaya kaSmith madoda ayikudlala ngempilo zabantu. Uyazi ukuthi sisakhula ukusuka koBulawayo siye enkaya is about 158 kilometers or so. Sasihamba u 1 hour 30 minutes kodwa khathesi sicela uhulumende akasibhekele madoda. Siyakhala ngoba lo muntu okuthiwa umele enkaya ngumama uSithembiso odlalela eTheruelfe inyama yendlovu. Akakho la kuground lo mgwaqo wenkaya lanxa bona besiya khona le. Bahamba ngezimoto zabe lokhu ntofontofo ezigijima phezulu kodwa ke uzulu udla imbuya ngoluthi, impilo yethu isengozini. Ngu-Elfas okamaphikelela lo, ngiyabonga.
Salibonani lonke basakazi be-Studio 7, lonke ngethemba liphilile lonke ngegama lenkosi Jesu Kristu. Okhulumayo nguNomazulu Mpofu ngibuya eCholocho kwasiphepha. Mina into engabe ngithanda ukuyitsho esenhliziyweni yami ngoba ngathi bekukhulunywa ngokuthi ibandla le-MDC ngathi lizofuna ngathi liyangena emgwaqweni. Ngiyafisa ukuthi ngoba bakhontinya beyenzele yonto but sikhulekele ukuthi ingabafaki engozini ngoba ngapho akuvunyelwe ukuthi uzimele wenze into nasenhliziyweni yakho. Kungenzeka begcine sebeboshiwe but siyathemba ukuthi mhlawumbe umongameli wethu engabona ukuthi abantu bakhathele.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho mbiko mlaleli kunombolo ezithi 0012-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abameli beMelika labesiTaliban abaphakathi kokukhulumisana kunkulumozo uqeda impi ye-Afghanistan yona esileminyaka leminyaka babikwa sebevumelene entweni eziningi ezilakho ukuqeda lempi. Inhloko kahulumende welePakistan umnumzana Imran Khan uthi uzadinga usizo kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela e-United Nations phezu kokungezwani okuphakathi kwelizwe lakhe lele-India, amazwe la abanga isigaba se-Kashmir. sizigqibeke eze kuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umlobi weMelika odumileyo unkosikazi Toni Morrison kaseko. UMorrison ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-88. Waba ngumlobi onsundu wesifazana wokuqala eMelika ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. UMorrison wayeloba egxile kakhulu kudaba lokucindezelwa kwabantu abansundu ngabamhlophe eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela oluthi Song of Solomon, lona olwathola umvuzo weNational Book Critics Circle Award ngo-1977. Kanye lelithi A Beloved, lona elathola isicoco sePulitzer Prize ngo-1988. Owake waba ngumongameli weMelika, uMnumzana Barack Obama, ngomunye wabantu abakhalele imuli kankosikazi Morrison. U-Obama uthe ukudlula kwakhe emhlabeni yikulahlekelwa kwelizwe leMelika lomhlaba nje jikelele. Amazwi ka-Obama agcizelelwe ngumlobi weZimbabwe unkosazana Novuyo Rosa Chuma, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD kwezokuloba e-University of Houston khonapha eMelika.
Silahlekelwe indlovukazi, but uphumule ugogo u-anti uToni Morrison. Ngaqala ukumbala ngiyi-teenager ngebhuku lakho okuthiwa ngu-Song of Solomon. And yazi into emangazayo ngoToni Morrison ukuthi wayebhala ngabantu abamnyama lapha eMelika ngesikhathi abantu abamnyama ababekhangelelwa phansi khona. And even ingwalo zakhe esaqala ukubhala zazikhangelelwa phansi ngamakhiwa lapha e-America. And wayengumfazi wayeqinile. Ngikhumbuza umuntu njengokhwilozipheyo, umuntu oziphetheyo, ozaziyo, oyaziyo indlela yakhe nezinto afuna ukuzenza. And azange noma kwakunzima ayekele ukubhala ngabantu abamnyama lokusifaka emhlabeni, putting us on the map. And more important to Morrison, wavula indlela for ama-writers amaningi, including oSoyinka nabo-Achebe lapha e-America. Wabapublisha kwi-collection yakhe, ama-conversations with writers. Umuntu lwana okwanisa ukubring together ama-different writers from different places. So wayengazibhaleli yena yedwa, wayebhalela thina sonke.
Waba ngumlobi ongumuntu onsundu wakuqala ongumama njalo ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. Khonokho kwaphathisa njani ekuthini abantu abamnyama bazizwe labo beqakathekile ngokubona kwakho?
Yasilandela indima yakho Morrison. By the time wathola iNobel Prize in Literature, it was after isikhathi eside umsebenzi wakhe ulokhe unowa ngabantu lapha e-America. Abalobi abangabantu abansundu lapha e-America yibo ababhala incwadi ibhuku lakho kuthiwa ngu-Beloved lize liphume. Ukuthi sicela-ke phela limrecognize uMorrison. Kade wayelokhe loba limdlula, limeqa. Yikho-ke kulandela incwadi leyo wawina iPulitzer, then wasewina iNobel. And so okungenza ngiziqhenye uMorrison ukuthi njalo wangumlobi abantu abanye abamsundu ababeziqhenya ngayo, ababefuna ukumphakamisa, ababesithi nxa uMorrison ephumelela sizizwe ngani sonke siyaphumelela, siyabonakala athi siqakathekile emhlabeni, impilo zethu siqakathekile.
Wena njengomlobi onsundu lawe ongumama, kuyini ongathi ukufundile embalini yakhe?
UMorrison for mina wamfundisa ukuziqhenya njengomuntu wesimame onsundu. Njalo ngokunye okuqakathekileyo yikuthi wasifundisa ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa sibhala khulumisane. Wayebhala ekhuluma nabantu abamnyama uMorrison, wayengabhaleli abelungu. Into eqakathekileyo ngoba yinto enzima yokwenza, especially even ngathi esemhlabeni, ngoba nxa ubhalela abantu bensundu abelungu abayibabaphethe ama-institutions babe bengani abakubone. So uMorrison wasinika that imvumo sokuthi siziqhenye ngokuba bensundu ngabantu besimame, sokuthi sizithathele phezulu singazikhangele siphathi. And even though now kulokhe kunzima, sokungcono ngengabantu abanjengayo.
Njengoba eselele nje alubana elalele uMorrison, ungamvalelisa ngapha amazwi?
Yo, ningathi halala. Hayi, siyabonga ndlovukazi enkulu, siyabonga isipho sinike thina emhlabeni ulale ngokuthula nalapho khona siyabonga sithemba abaphansi bakwemukele kuyagidwa kuyathokozwa lathi siyathokoza lapha noma nje sidandile.
Unkosazana Novuyo Rosa Chuma ngumlobi weZimbabwe oqhuba izifundo zakhe zePhD kwezokuloba eUniversity of Houston konapha eMelika. Ingwalo zakhe ziqoqela uShadows lo House of Stone. Molweni amavuko zulukandaba mabuyani siyalubonga uxhaso lwenu emsakazweni lababukeleyo ku Facebook. Silabo banike lamhlanje kulo Pamela Gochane Dube othwena sivukile msakazi. Kuzobalo Pamela Khumalo othwena sabona msakazi yebo makhumalo. Noma gugu ntombi ngwenya otwena kunzima shua ekhaya. Kuzoba lo Brian L. Ndlovu otwena livuka njani basakaza abahle hayi sivukile Ndlovu enkulu. Chris Zulu ala uyabuza ukuthi livuka njani basakaza hayi siyavuka Zulu singabuza wena. Clemence Mzola Dube otwena morning from Zansi Africa. Kathiwe Ncube uthi wena amavuko msakazi hayi sivukile Mancube singabuza wena. Pamela Khumalo uyaphinda lapha na uthi wena eZimbabwe kunzima ukuzalamula ophezulu uNkulunkulu phela. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani inkomo emsakazweni ohamba phambili esuthandayo. Siyavuka Mthembo sithembayo siyalibonga uxhaso lwakho Thembani Giane uthi wena ayikho into elungiswayo nguhulumende. Siyakhala akekho oza sizwela bazi i-corruption kuphela. Zelimnyama ehlabela ke kamnandi lapho uthi yena vuma usigqibela ke uhlelo lwethu lwekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni kwalo ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Uzulu wematopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Likhumbule zikhona iza kusihlwa ngo-past 7 kanye lakusasa ngesikhathi esifanayo ezekuseni phela ngo-past 6. asidibane nike khonapho olivalelisayo ngontungamili inkomo litshone kuhle.